Iningi lithi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uzaba ngcono, njalo lo hulumende enelise ukufeza izikhalazo zababalisi kanye labodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokulithola ngemali yedola leMelika. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yezimstats isanda ukwethula umbiko otshengisa ukuthi umnotho welizwe wehle ngesilinganiso sokwedlula kancane ichumi ekhulwini, i-10.16% kunyanga ezilichumi lambili ezedluleyo. Ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kucheva uchasisa ngalokho.
Kutshengisa ukuthi kule nkinga kumnotho wethu okwenze ukuthi inflation ibe khona ukukhwela kwentengo kumbe kwempahla esetshenziswa ngabantu on a daily basis. So into ezinjengama-basis usakhumbula ukuthi isinkwa sesi-$0.45 amafutha we-cooking oil aseku-$7 nxa ungamathola, kodwa emsika wensitha aku-$10. So into ezinjengalezo yizo ezikhwezi inflation ukukhwela kwentengo ngendlela leyo eyokuthi abantu sebesebenzisa imali eziningi ukuthi bazuze abangafuni ukuthi bakusebenzise langa ngelanga.
Iningi eligoqela umnumzana Neva Nyahunzwe owenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lithi akusomlando walo ukuthi uhulumende uyithatha ngaphi imali, yena kufanele ethule inhlelo eziza kwenza impilo ibe ngcono.
Lokhu esikufuna thina yikuthi khona nxa bengafuni ukuthi khona sehole ngama-US, kumele izinto zonke lezi ezibiza ama-US dollars kathesi siyahamba kuma-private doctors bayafuna ama-US dollars. And u-Minister of Finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa-importa izimota kumbe singathenga ezinye izinto outside nxa sesidikela laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US. Thina sithe siyathola ngathi thina lokho sihola ama-RDGs. Kesi ama-teachers banikwe kuthiwa kona yi-bonus but ikitimekayiso bonus. Yindaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance. Mina lapha emathebeleni nothibe yile more than 21 ama-teachers abangazuzanga i-bonus. And i-reason yokuthi kona yindaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga. And laba abayizuzileyo i-bonus leyi ayikwananga, bakhiphile i-housing le-transport allowance iyafunakala. Kodwa mandani selizivele kuningi. U-Secretary General u-Raymond Majori wanika u-president incwadi elama ilesikhalazo ezababalisi.
Umnumzana Kuchera uthi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uza kuba ngcono kwinsuku ezilandelayo.
Akukhanye ukuthi izabuyela emuva, ngibona njengathi izaqonga ngoba is a result of ukungasebenzi kwe-economy yethu. So khathesi uyabona ukuthi silama queues amaningi awe-fuel. I-inflation sayibona iqonga ngoba abantu bayazekhweza intengo. Nxa amafutha ezimota engakhwela impilo yawo, uyabona ukuthi it will have esingathi yi-ripple effect. Into zonke ziyalandela ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota. So angibona ukuthi khathesi for the next 2 or 3 months kuzalunga. Ngibona njengani inflation izaqhubeka ikhwela until sesibonile ukuthi into ezinjenge-fuel sezikhona.
Lanxa uhulumende esithi ulamacebo okuvuselela umnotho welizwe agoqela ole-Transitional Stabilization Program, iningi lithi kusobala ukuthi awancedi ngoba ilizwe lingenamafekithali njalo lingazikhandeli impahla ezingaletha imali yakwamanye amazwe kanye nemisebenzi elizweni.